into le inkulu owezula abantu abalingiswa abaphakathi kwayo ma ungayibheka njengedrama. So angikhona ukuthi ngithi mina orongo kuMDC ngulo lalo lalo umthamisi omncane uye nguye odemonstrator ukungabi nedemocracy engqondweni ukubusa kwabantu yikuthi kunabanye tribalism elokho kuMDC nothi okuthi amaNdebele vesus amaShona uthangirayi nokuthamisa kuthiwa ngamakaranga ngesishona ma usisimadala esabulawa esishona njengoba sengisuka kufuze ngitiyele umfana mlo wesikarangeni uDouglas Monzora oMDC naye ucabanga ukuthi njengoba wayefake kwathiwa ngu-secretary general so kusho ukuthi okumele ukuthi kubusela umakhuphe singathi thina okwamanje akumelanga ukuthi ngawukhayela ukuthi ungupresident kufuze ukuthi ngawukhayela ukuthi akuyevotwa if lingithalenda asihambe nisiyevota but ukuthi abasenzisa ukuthi naye kunjalo ngoba wakhethwa eminyakeni eyadlulayo kudala ayisikho kufesa ukubhekelela engingababongela khona ngibaphakamise ngakho yilokhu abakwenze ukuthi baye e-Cape Town ngoba i-Cape Town bekungasophathi ngokuzwisisa kwami i-Cape Town kuhlanganwe under the auspices of an NGO besiyadiscussa ukuthi how can coalitions work ukuzibona ukugula kwabantu be-MDC abavele bebheke iphaka kuphela uwesman ncube usikhitha mfundo uthi yena kaye ngoba kubekumele kulabayana kunabangabevizwe khonapho bathande be-coalition njani ubithi umuntu ohlonishwa kuthiwa ufundile naye seyizesemtini really ukuthi kuthiwe laba abantu bazosusa izimbabwe enkingeni eziphakathi kwayo angazi kelo kungenela umlimo ngoba ngokubona kwamanje yo ase kunzima kalakade enkemenkeme endaba le esiphakathi kwayo
ubona kusenzakalani lapha kutshoni lokho kubandla lezanu p f kumbe elikankosikazi mjulu
ibandla le-MDC selidabukile phakathi dadewethu and ungacabangela ukuthi lingabuya libuyele emuva futhi bayazondana laba abantu 1-2 bathanda amandla bababuza bonke thina abanye siyaxoxa labanye babo 1-1 kaokuthi vele lo hantu mzili utshangira ulo bangenele ukuthi sokuyimpilo ukuphefumula nokungaphefumula izampio vele always operated like that ampio akhumbula ukuthi ujonathan watshela umhlaba wonke ukuthi ekhampena laphana etholotso wayesponswa umnankagwa but thina sasizwe ukuthi umnankagwa ngowezanu ngeke ayenze into enjalo so izanu kungenzela ukuthi ilakho ilehlandla kulokhu okwenzakala ku-MDC so kuyinikeza okuyi-advantage ethize but wonke umuntu njalo obhekayo into zepolitics ezimbabwe uyakubona ukuthi is going to be very difficult for umnankagwa especially as president ukuthi awin election apart from ukuthi benze ukudlangudlangu nenkani njengoba vele iphaya khona bayithatha ngesibhamu so it doesn't give them that advantage it kunika i-picture yokuthi loko kuyenza ukuthi futhi mashe besithi bayarika for example bengarika bese kubanika-ke lokhuyani engathi ligunya lokuthi batshele umhlaba ukuthi vele besithi singadliwa thina ngamaphathi ayi-70 bonke la divided ashiya amalokhuzela umjuru ibangahlanganisa amakhanda bacoce baphume le nto eprinciple kungayenzakala ukuthi labo abasele ngale kule-MDC encane kuthinzekungala kungasonto yalutho